Omunye wabalombono lo ngumkhwele Mtawarira osakhulayo ohlala eHarare.
Kodwa makungenzeka ukuthi ngempela uba ngosephumayo, hayi kungaba yinto ehle, kulungele ilizwe lethu, kuphala iconfidence in the state ukubana kuba nomthungameli omutsha.
Baningi abatsha abalesifiso lesi abathi sesifikile isikhathi sokuthi bonke abakuntanga kaMnangagwa bededele abatsha ngoba eleZimbabwe lidonsa nzima kwezomnotho kanye lezombusazwe. Kulabanye njalo abathi kungeke kwenzakale ukuba osakhulayo athathe isikhundla sikaMnangagwa. U-Eric Gono okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kaboni abatsha bengena esikhundleni somkhokheli we-ZANU-PF abalwa impi yenkululeko besaphila.
ZANU-PF libandla elizonda ontanga. Nxa ufuna ukubona inzondo ye-ZANU-PF kubontanga, uyaboniswa ngendlela abancitsha ngayo abasakhula imisebenzi, ngendlela abangelandaba lokuthi intsha iqedwa ngama-drugs. Nxa ngabe engatshiya lubaba, mboni ngani kuzangena elinye ixegu futhi, amboni kusuka ngumuntu omncane ozamela ibandla lonalelo ekhethweni.
Abaningi abasakhulayo abakubandla leZANU-PF balile ukukhuluma ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi uMnangagwa engasuka esikhundleni. UMunashe Mdutsa uthi ibandla leli lilakho ukuguqula isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028.
Ngile kakhulu asondaba zombuso leminyaka yomuntu ayispenda esibusweni esikhangile imisebenzi lombono kapresident ofundile izwe liphumelele.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ingumqondisi wenhlanganiso e-The African Courts Trust uMnumzana Elton Ziki uthi amalunga wonke ebandla leZANU-PF alakho ukungena esikhundleni esizatshiywa nguMnangagwa.
Bafanele bekhangele ukuthi lo obuye uzobusa uyawazwisisa na umbono wokuthi sonke njengelizwe siyangaphi.
Bakhona njalo abathandabuza okwethulwe nguMnangagwa othi usefisa ukuyaphumula. UGono uthi uMnangagwa kathenjwa ngitsho lakancane.
Ngowami umbono mina angikubone kuliqiniso ngokumazi kwethu njalo ngendlela angena ngayo esikhundleni lesiyaga. Umuntu ofuna ukufela khona njalo ngananzelela akusinsuku ezingaki tshayisa abama-ministers islogan sakhe sona leso sokuthi 2030. So mina angikuboni ezaphuma esikhundleni ngendlela akhuluma ngayo.
Kodwa uMemory Ndlovu osakhulayo osekela ibandla leZANU-PF uthi yena ubambe elikantulo.
Labo abathi umongameli engaye emuva ngalokhu akukhulumileyo angikholi ukuthi bangazilibe uMnangagwa. Lo umuntu oyenza konke akuthembisayo.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi kuyaxokozela okwamanje kubandla elibusayo kulandela okwethulwe nguMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kudingwe umkhokheli omutsha ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028. Abanye bathi isikhundla lesi silakho ukuthathwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kumbe indodana kaMnangagwa ayithembikeyo ezamvikela isikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.